engxoxweni zemali akula nto esithe yaphumelela. Uhulumende uloke enyathele kusikhonkwane sakhe esikangitshilo ngitshilo ukuthi lokho aza kupha yikho akukhuphayo. Ikhuluma nje ababalisi baphiwe imadlanyana yakhona leyo ukuthi 25% ngayenale iviki elidlulileyo, osokuyikuthi ke ababalisi sebekhangelele ukuthi yiyo imali abazalivele bayihole. Kodwa phela kasikhangele ukuthi ababalisi cabalayo imali yokuthi bagade amabhasi nsuku zonke, banyelise lokusuthisa izimuli zabo ngendlela efaneleyo. Lokhu kuletha ukukhonona okukhulu okutshengisela ukuthi ingxabano le ekhona kathesi ayizukuphela masinya. Nanku lokuxoxisana lohulumende ungani yivela kancinci.
Njengoba uhulumende eqina ngokuthi ababalisi abangayi emsebenzini bazabanjelwa iholo, okuyini elizakwenza? Akhona yini amanyathelo elikhangelela ukuwathatha?
Esesikukhangeli kathesi ke yikuthi yena-ke uhulumende ukhanye ngathi ababalisi ubaphatha ngesandla senxele. Kanti-ke ezinye izisebenzi zikahulumende singathi sikhangele zona ezikhona lapha emahofisini ziyaphatheleka, ngoba nanku uyazincedisa ne-transport, azinike imali engathi ichiphile ye-transport. Uthi-ke ababalisi bona batshone ezikhwameni zabo kube sekuba sinda ukuthi baye emsebenzini. Kanti-ke bonke beyizisebenzi zikahulumende. Ngeyindlela-ke bekufanele ukuthi uhulumende ahlale phansi nababalisi axoxisane labo, abakhangele ngelinye ilihlo, hathi lokho okwenzakala kathesi, ngoba igama likangitshilo ngitshilo kalincedi endaweni ezinjengale. Esesikukhangeleke ukuthi-ke udaba lolu luqhubeka lusuya phambili lumemetheka, asazi-ke ukuthi kuyozala nkomona. Okwamanje siza kuzwa-ke ukuthi ababalisi uneviki bona baza kuphatha njani. Nangukukhona ukwethuselana osokuphuma lapho ukuthi ma ungekho emsebenzini siza kudla imali, ma ungekho njalo emsebenzini uzenzela umathanda ufundisa ngaphandle siza kugweba, okutshengisela ukuthi laye uhulumende usekuhlomile-ke. Kanti-ke lababalisi labo bazimisele, sizabona ukuthi kuyaphetha kusiyakaphunatsha.